siyabonga mavela silojonga lijona njani zurukandaba siyalamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 26 ngonhlolanja 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela emoyeni ngenjabulo nguntungamile inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Indlela akhokhele ngayo ibithandeka njalo incomeka, lokho kube kutholakala ikakhulu kulabo bakhokheli abayintanga yakhe. Okusuke kwaba loduvo yikuthi uthe nxa engasafuni ukusuka esihlalweni esehleli esihlalweni wabuya inkokheli ezintsha ezincane kula, yibo ke abasuke baba le mpazamo okuduro layo.
Amalungiselelo okunanza ilanga lokuzalwa kukamongameli Robert Mugabe aqhubekela phambili, njalo abantu ekade beqoqa ukutshengisela kusasa emaswingo bacwinyiswe ngamapolisa.
Kuyamangalisa ukuthi kambe sisele ubuswa yini, kumbe sokuyinto esiphelile ukuthi sisekebhazini nasezimbabwe. Umdala lo ukuthi ngezinye indlela ubona abantu bezimbabwe ngabantu abahlanyayo, abantu abangacabangiyo, abantu abanganama-feelings ekufona ukuthi yini okwenzakalayo.
Isipho sikamongameli Robert Mugabe esenkomo ezingamakhulu amathathu kumanyano we-African Union sidala inkulumo. Uhulumende kanye lenhlanganiso ezizimeleyo bayavumelana ekuthini kwethulwe isigwebo esilukhuni kulabo abendisa abantwana. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ibandla leZANU-PF lithi amalungiselelo awo awedili lokunanza ilanga lokuzalwa kukamongameli Robert Mugabe eliza kwenziwa edolobheni leMaswingo kusasa asekusibanga esiphezulu. Lokhu kwenzakala nje lanxa abasakhulayo benhlanganiso ye-Youth for Advocacy and Democracy bebethe bazatshengisela besola leli dili. Kubikwa bekugcwele amapholisa kuleli dolobho okungaba kwethuse ekade befuna ukutshengisela laba. Asenelisanga ukukhuluma labasakhulayo laba. Kukhangelelwe ukusetshenziswa imali ezinkulungwane ezingamachuma ayitoba mnwembili, 88,000 dollars, okuyinto esolwe ngabanye abantu. Vesithi limali ngayisetshenziswa ukuthengela uZulu olambayo eZimbabwe ukudla. Kusenjalo intatheli izindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya ubhotabhote ezitaladeni zeBotswana wasethulela udaba olulandelayo ngomongameli Mugabe.
And now you get some people still saying because we are white and you are black, we can't give you the honor of equality in the Security Council. Nonsense.
Lawo ngamazwi kamongameli Robert Mugabe othandwa ngabaningi kuzwekazi le-Afrika. Umongameli Mugabe uhlonitshwa njengendoda emadodeni enelisa ukumelana lamazwe angentshonalanga wona aziwa kakhulu ngamandla kwezombusazwe kanye lezenotho. Umongameli Mugabe wayintandokazi yamazwe afana leBrithani ngesikhathi iZimbabwe ithatha uzibuze, kodwa ngokuya kwesikhathi kulandela ukwaba komhlabathi okwabalodlakela njalo kwakhipha amakhiwa emapulazini, ubudlelwano baqala ukuba munyu. Lokhu njengoba umnumzana Danisa Ndiweni esitsho yikho kwasungula inzondano phakathi kaMugabe lamazwe angentshonalanga, ukanti waqala ukumtholela abalandeli kwabanye e-Afrika.
Inkinga esiyilayo lapho ukuthi umongameli Mugabe uqalisa ukuba lokuzondana labelungu ngesikhathi kusenzakala into ze-land distribution. Kodwa ekulweni kwabo khonapho lokuzondana, umongameli ube lobuhlobo, wasethola ubuhlobo labantu balapha e-Afrika abanye ababengabangani bakhe bemncoma ngakwenzileyo khonokho besithi umsebenzi omkhulu.
Kodwa phakathi eZimbabwe umongameli Mugabe uzenzele ibizo njengomkhokheli ongintando kayiphikiswa. UNdiweni uthi umongameli Mugabe usukile ukuba liqhawe emehlweni abamhlophe kanye lezinye izalwane zeZimbabwe ngendaba zodlakela ukwakomumo womnotho lokungahlaliseki nje kwezombusazwe.
Kuna abantu abamhlophe labanye abantu abansundu abaphuma eZimbabwe, umongameli Mugabe usekhanye engazathi ubuqhawe bakhe sebuwile ngenxa yokuthi umumo we-economy loku abhizwa kwama human rights kwakhe khanye ngazathi ubuqhweba khe sibuwile
noma nje eqhubeke elabangani kwamanye amazwe angomangani akaAfrika ikakhulu abayikwinhlanganiso yeAfrontline States kumbe abamandla aletha inkululeko emazweni abo bekusiba ngiceke ukuthi omangameli abatsha abahambelani laye.
With respect to Zimbabwe, we have carried out our regional responsibilities as a good neighbor as well as a good SADC member in candidly expressing our concerns about the recent electoral process.
Lo kwakumbono kamungameli Ian Khama weBotswana ngemva kokhetho lika-2013 olwasulwa liningi eleBotswana yilo lodwa elaphumisela lisula okwenzakalayo ongejwayelekanga ngentaba ayikhonjwa engumongameli Mugabe. Lokhu ngokubona kukamnumzana Brown Maphisa kuyisitshengiselo sokuba umongameli Mugabe usebesefike esimeni solahlelwa inhlonipho ikakhulu kuhlobo olutsha lwenkokheli ye-Afrika.
Indlela akhokhele ngayo ibithandeka njalo incomeka. Lokho kube kutholakala ikakhulu kulabo bakhokheli abayintanga yakhe. Okusuke kwaba loduvo yikuthi uthe nxa engasafuni ukusuka esihlalweni esehleli esihlalweni wabuya inkokheli ezintsha ezincane kulaye. Yibo ke abasuke baba le mpazamo o uduvo laye bengazwanini laye lalokho akufisayo olokho okube kuyi-ideology yakhe yokubusa.
Umongameli Mugabe wakhethwa ukumela ibandla lakhe eleZANU-PF ukhetho lokudinga umongameli olika-2018 lapho azabe senelise iminyaka yamachumi ayithuba munwe munye lane i-94. NginguMartin Ngwenya wendaba ze-Studio 7 ngisabulungile Botswana.
Kusenjalo umongameli Robert Mugabe ubikwasegcwalise isithembiso sakhe sesipho senkomo ezingamakhulu amathathu kunhlanganiso ye-African Union. Uzulu kanye lebandla le-MDCT basole inyathelo likaMugabe leli besithi ngabe uphathise uZulu weZimbabwe odubekayo. Sixoxe loqoqa inhlelo zebandla le-MDCT umnumzana Petniko Pepe ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Sihamba isedeni sikomiti ngi-300 kulabantu abanganakudla kathesi, kulabantwana abangahanga esikolo, kulabantu abadinga imisebenzi ukuthi mhlawumbe ungakuyenziwa something enganceda abantu labantu. Kushiwa kuyamangalisa ukuthi kambe sisesele kubuswa yini kumbe sokuyinto esiphelile ukuthi ngisesele ebhaziment laseZimbabwe. Umdala lo kusithi ngezinye indlela ubona abantu beZimbabwe ngabantu abahlanyayo, abantu abangacabangiyo, abantu abanganama-feelings at home ukuthi
ngamanje bona abasekeli bakhe kumbe laye umongameli Mugabe engathi hayi inkomo lezi zivele sibayeni sami asoze umuntu ungatheni wena lo
okuma ngathi ukuthi umgaba sabe nenkomo ezingu-300 kuyabezethe ngathi okokuqala into yakuqala esizizamayo ngoba ungakhangela isalari yakhe njengopresident angimboni ukuthi ngabe siyathimbe se inkomo ezifika-300 okokuqala. Okwesibili, uMugabe uvela athathela abalungu amapulazi ngenkani ebathathele ngenkani nje abaningi bangikhona bekeleza inkomo baluze izinkomo okwalayo ukuthi kuhlesifike ukuthi uthuthe iy'nkomo zamaphiwa abathathele imfazi ngenkani wanika i-AUB. So la i-AU nxa isamukela iy'nkomo zokuthathwa ngodlame ngokubulala ngokutshontsha nendlela uMugabe azithize ngayo emathiweni kuthi sabantu be-AU ukuthi ngama-celebrate nakuthi wena uMugabe bengakudisi inkomo lezi zithethe ngathi ngeholo lakhalifonayo ezebe le nkomo angazidoneta but ungabona umuntu ezikhona edoneta inkomo ezingu-300 lezinye indlela phela ungakhosi ukuthi type ye-charge yi-10%. Kuthi kuyezi indlela ukuthi yena lezo nkomo eziyi-300 yi-10% of inkomo alalo. So nxa yele nkomo zonke lezo ezilingi kangako uzithethe ngathi uzigcine ngathi kuliphi plaza. So kuyamangalisa konke konokuthithi ngezinye indlela nxa kuthi sidonete inkomo sisezabuyela futhi ebantwini eyiqalisa ukuthathela abantu inkomo zabo esiyadonisa ngayo. Nomongameli bani ongathethela abantu abahawulayo esiyadonisela abantu abantu.
Umnumzana Petniko Pepe ngumqoqi wenhlelo zebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 ekobulawayo. Umkhokheli wabehluli umnumzana Godfrey Chisikausiku ubikwayetshele umtshutshisi omkhulu kahulumende umnumzana Johannes Thomana ukuthi kamelanga abe kusikhundla lesi. UThomana uke wabotshwa kumaviki ambalwa edluleyo esetheswa icala lokukhulula isibotshwa esetheswa umlando wokuzama ukubhomba iplazi likamongameli Mugabe. UThomana wake wetheswa njalo icala lokungafuni ukuthonisa amacala abalisa elokudlwengula eletheswa umnumzana Munyarazi Kereke oyisiphathamandla sebandla leZANU-PF. sixoxele ngcethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya yena othi gamelanga xotshe umsebenzi uThomana.
Hayi phela antsho nxa umuntu engathiwa khona ubuyenza icala uprosecutor general nguye okhangelisa indaba yakhona ukuthi kanti kuqakathekile ukuthi umuntu lo ahambe ayemise emadakeni uthi phela ungalahli izimali ungadlalisi izimali zikahulumente. So nxa kuthiwa khona abantu laba ababotshwayo laba babe ngenacala icala lakhona liqala lifike kuprosecutor general into yokuqala esibili ukuthi ye liqiniso nje akula muntu ophezu komthetho umuntu othiwa khona kakhanyisa emthethweni upresident kuphela kona njengobona wami ukuthi kwakungenacala wayeyenze kahle thimita athi khona akula doketi engabuyo.
Kodwa-ke nxa sikhangela imbali yakhe ikakhulu lokhu esasikuzwa ukubana wayengafuni ukuthi amanye amacala athoniswe afana lecala kamnumzana Gerege, ukubona njani wena khona?
Hayi siyazwisisa lokho i-judiciary system yethu ivele iphathisene bayazama bakhona amajaji abazamayo sibili ukuthi balungisise udaba lo-separation of powers iqiniso kodwa nje into zakhona eziningi zakhona azikami kahle nxa into iphambaniswa kuyaloku lokuphambaniseka abantu bayakhuluma kodwa nxa ama-judgment akhona njenge-judgment yane ye-capital punishment yanaizibotshwa esiku-detho kulama-judgment aphuma kuhle aqondane ne-democracy kodwa yena njengomuntu ovele wanyathela udaka lwezanu kuphambanise kodwa okwakhathesi asisingakhani indaba yakhathesi yesikhuluma ngayo ukuthi ye ukhanya nje wayeqinisile ukuthi abajaha lana babe ngenacala abangalilethwa kuthetha ndawo okokuthi yena wayethetha wayekhangela amacala akhona isebenzisa i-partisan prison ye kakhulunye kodwa okwakhathesi abalaleli ngithi mina hatshi indaba yakhona vele akula ndaba umuntu lo ufanele kafanelanga akhitshwe esikhundleni sakhe.
Umnumzana Rejoice Ngwenya yingcwethi kwezombusazwe ubexoxa ecingweni le-Studio 7 koBulawayo. Uhulumende uthi seza kwethula umthetho wokujezisa abatshadisa kumbe abendisa abantwana. Lokho kuphuma emhlanganweni obuqoqwe ukuhlaziya udaba lokwenda kwabantwana oyenzelwe eHarare namuhla. Kubika uMavis Gama.
Okwamanje lumthetho usesekusibanga sedraft ezandleni zabogatsha lwezemithetho njalo ukhangelele ukuba ungasoze uthathe isikhathi ingatsha zonke zivumelana ekuthini ube khona. Lokho kuza ngemva kokuba uZulu ekhuthaza uhulumende ukuba enze kube le mithetho elukhuni eyokujezisa labo abenza lokhu kuganga kumizamo yokwehlisa inani labantwana abatshadiswayo elibikwa lilokhe liqansa. Umhlangano lo owenzelwe endaweni okuthiwa yiMoto Republic eHarare uqoqwe yinhlanganiso ye-Real Open Opportunities for Transformation Support Roots besebenzelana labe-Girls Legacy kunye labe-Research and Advocacy Unit RAW bekulozulu ovele kunhlangothi ezehlukeneyo okubalisa le ngatsha zikahulumende. Kube lokuvumelana ngemva kokubonisana kokungenziwa ukuqhubekisela phambili impi yokulwisana lokwendiswa kwabantwana besisebancinyane ngemva kwesinqumo esenziwe lidale le-Constitutional Court. Ngenyanga edluleyo umahluli uJustice Luke Malaba ubeke sobala ukuba kungaphandle komthetho ukuvumela umntwana oleminyaka engaphansi kwelithumi lasitshiyagalombili ukwendiswa. Umphathintambo ogatsha olubona ngendaba zokulinganiswa kwamathuba phakathi kwabesilisa labesifazane lokuthuthukiswa kwezabelo unkosikazi Nyasha Chikwinya ubekhona emele uhulumende. UChikwinya uthembisa uZulu obekulo mhlangano ukuba uzokwenza konke okusemandleni akhe ukuchuchisa lindaba. UChikwinya wengeze ethi isifiso sakhe labanengi yikuba abatholakala belomlando wokwendiswa kwabantwana besesebancinyane baphiwe isigwebo esilukhuni. Unkosazana Teresa Mgadza oligqwetha ngomunye wabaze kulomhlangano. Umgadza ugcizelela ukuba kungumlando womuntu wonke ukuba aphatheke kulempi ngendlela ezehlukeneyo ukuluqeda loludubo. Uthi loludubo lwande kakhulu kubantwana abamantombazane abendiswa besesebancinyane ngezizathu ezimbalwa.
Kasondaba ezaphela ngomthetho kuphela. Kumele sonke sihlangane sisebenze sonke ukuthi sibone ukuthi singalungisa njani udubo lakhona ukuthi abantwana bengendi bebancane. Okunye siyakwazi ukuthi abantu bathi manje nxa umntwana engekeli ukuthathwa yena esesezithwele kutshoni. Sesivuma yini ukuthi abantwana behambe belokhu benza abakufunayo. thina sithi ye abantwana abayenza bakwenzayo kodwa umthetho kumele ubagcine bengazi babelezisu bengakafiki 18 singabendisi ngoba basabantwana basabancane kumele sibagcine thina njengabazali.
Umgazi uthi kuyinto ejabulisayo ukuba inkokheli kungatsha zikahulumende isibona uqatheka kokuchuchisa udaba lokubunjwa kwalomthetho.
Sikwamukele kakhulu and sithabile ukuthi uminisa layo sebona ukuthi okunye okuhluphayo ukuthi umthetho uyabe ukhona kodwa abantu bengakwazi kumbe umthetho uyabe ukhona abantu bengajeziswa. So nxa umthetho usukhona abantu sibejeziswa lathi sabo mama sabona njengani kuzenza ukuthi izinto zibe ngcono kubantu bethu. Sikuzenza lapho ukuthi la madoda lawa labafana laba abafuna ukudlala labantwana bedlalisa impilo yabantwana labo beyekele ngoba besebekwazi ukuthi kulo mthetho lapho ngokwanisa ukuthi babona.
Kuvunyelelwe njalo kuba zisebenze gadalala inhlangothi zonke kulempi okubalisa olokholo lwesiKristu kanye labezamasiko esintu. Uhulumende uthi ulethemba lokuba uyabe usukhona lomthetho umnyaka ongakapheli ngoba ukuba khona kwawo kumqoka ekulwisaneni lokwanda kwemichado yabantwana elizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Ku Live Talk lamhlanje sikhangela idili lokunanza lokuthakazelela ilanga lokuzalwa kukamongameli Robert Mugabe kusasa eMaswingo. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Lei Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Kube singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Kube lokuphoselana aqatha kunkulumompikiswano ebikhona izolo phakathi kwabafuna ukumela ibandla lama-Republicans kukhetho lokudinga umongameli weMelika. Abathathu laba ngabathi uSenator Ted Cruz, umnumzana Donald Trump lo umnumzana Marco Rubio. Unobhala jikelele womanyano we-United Nations umnumzana Ban Ki-moon sekhuthaze abe-South Sudan ukuthi bakhumisane umlotha. Kwezemidlalo lamhlanje iqembu le-Highlanders ngesonto liza kuba lomkhosi wokusungula inhlelo zokuthakazelela ukufikisa kwalo iminyaka engamatshumi ayisishiyagalolunye. Kubika intatelizindaba yethu uJoseph Njanji.
Iqembu le-Highlanders libunjwe ngomnyaka ka-1926 libunjwe ngabazukulu benkosi uLobhengula, u-Albert kanye loRhodes bona babengamadodana enkosana uNjube. Lonyaka ke leli qembu lenelisa iminyaka engamatshumi ayithoba munomunye njalo inkokheli yeqembu ihlele ukunanza lesi sehlakalo ngokuqhuba inhlelo ezehlukeneyo kusukela umnyaka uqala uze uyefika emaphethelweni. Umkhosi wokusungula lezi nhlelo uzaqhutshelwa enkundleni eBarber Fields ngensonto mhla zingamatshumi amabili lathoba munembili. Ilunga lebhodi yeqembu le-Highlanders umnumzana Luke Mkandla nguye okhokhela iqula eliqoqa lomkhosi. Okuyabe kulotshwe umbiko ukuba iqembu leli selileminyaka engamatshumi ayithoba munomunye.
Esikufunayo ukuthi kube njengeseleyoakuzatheniswa izinto ingaphulwe ze-Highlanders.
Abalandeli beqembu lebhoso bakhuthazwa ukuba bebuye bevunule impahla elombala omnyama lomhlophe. Umkandla uthi abavela emalokitshini bazafola emzilikazi behambe ngesitalada esibizwa ngongcebetsha beqonda enkundleni ukuthi abazavelela edolobheni bazafola besuka egcekeni elingemva kweclubhouse yeIslanders bebesebelubhekisa emagumeni kulabaculi abambalwa abaludumo kwelemandebeleni abagoqela iqembu lendolwane Super Sounds abazali bazisa uZulu ozangena enkundleni yePapa Field. Ngehola lesine emini kuza kuba lo mdlalo wenguqu phakathi kwabafana beBosso kanye leqembu laseBotswana eleGilford Lions Sporting Club, lona elalihlaziwa ngegama elithiwa Botswana Meat Commission eminyakeni edluleyo. Umgadli wakwadlalela iqembu leIslanders uZiyazibande kanye lowo engumgadli weqembu leCape United uthenda inyama zawo badlalela leli qembu leGilford Lions. Umphathintambo wogatsha lwezemidlalo uMakhosini Hlongwane ukhangelelwe ukuba yingxenye yalabo abazabe bethe gwaqa enkundleni yePapa Fields ngensonto. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Isaziso esiqakathekileyo. Sithanda ukulazisa abalaleli beStudio 7 ukuthi sesiguqule indlela elilakho ukulalela, ukubala, ukubuka indaba zethu ebulenjini kuwebsayithi yethu ethi voandebele.com. Kodwa siyathembisa ukubana sizaqhubeka silethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe kanye lezemhlabeni jikelele.
Waza Friday, my darling. Waza Friday, seven zupogine. Waza Friday, my sweetie.
Kuwaza Friday namuhla silomhlabeleli wezokholo uSibanjana Junior, yena osethule idlalade lakhe elitsha ehamba leqembu lakhe leimpi yosindiso. Ngenye yengoma zedlalade likaSibanjana Junior leli elesishiya kalombili elilengoma ezilichumi. Isihloko salo sithi ngambulele nkosi. Lisizwa ivela ekudeni ngomculo wegospel. Ithi selokhu iqale ukuhlabela ngo-1985 ayikaze ibheke emuva. Kodwa yenelise ukuncindezela idlaladelayo lakuqala ngo-2003. Kusukela lapho iqhubeka iwakhithiza nje amadlalade okudumisa. Ezinye ingoma ezitshisayo kudlalade leli zigoqela le ethi ngivelele nkosi. Kulale njalo ethi wenhliziyo yami okuyingoma eyaziwa kakhulu ngabanengi ngoba itholakala kusihlabelelo. Kodwa uSibanjana Junior leqembu lakhe bayithethe bayixubanisa leziginci, impumela kwaba luluji lwangempela. Udlalade leli njengakwamanye nje amadlalade akhe uSibanjana Junior ucula ngendimi ezijiyeneyo. Uyachazisa ukuthi kungani?
Kuleli dlalade ngicule ngendimi ezintathu. Ile ngoma zesindebele, ile lengoma A1 ethi uyilanda kawa esikhalanga, izokuba laletha ukholo sami ihlangene nesisuthu. Ngoba angiculeli abantu basesindebeleni kuphela kumbe abasesikhalangeni kuphela, ukuthi ngiculela wonke umuntu nje okhona.
Leli lethulwe eSouth Africa kumavika amabili edluleyo njalo uJunior uthi balamukele ngenjabulo enkulu abalandeli bakhe kanye loZulu nje jikelele. Ezinye ingoma ezikudlala teleli zigoqela uThumela umoya, Ngiphe baba, Ekhaya elihle, Bazalwane lo ukholo lwami. Kubalandeli uSibanjana Junior uthi
ngibathembisa into emnandi kuphela ukubana sengathi ngayizithenga ingoma zempi yosindiso ngoba uSibanjana engumntwana ozalwa esindebeleni esikhalangeni ngathi esikhalangeni ePlumtree.
Uthi njalo lingaze lathenga amadlalade okuzibazela athengiswa ngemali ephansi ezitaladeni. Uphuma enkundleni ngale ethi ukholo lwami. Sibanjana Junior ihamba leqembu lakhe le impi yosindiso bebekuhlelo Woza Friday basigqibela ke uhlelo lwalamhlanje kodwa singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili amalungiselelo okunanza ilanga lokuzalwa kukamongameli Robert Mugabe asefike kuzinga eliphezulu njalo umkhosi walelilanga uzaqhutshwa kusasa emaswingo. Isipho sikamongameli Mugabe senkomo ezingamakhulu amathathu kumanyano we-African Union sesidale inkulumo. Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguntungameli Nkomo. Libelwa busuku obuhle.